ngakuti ukuruma kwawo yeinge ijaenzakara hayi tijabonga nxaso kuenzakara but kokwakateka abantu vane njala umuntu yonke une njala and siyavestera nokuyana okokuti abantu nxa venikwi ukudla esigabeni abantu kabanikwe bonke because injala leyi itshaya across hayina kuthi umuntu nde umuntu abantu kumele ukuthi bebhale aye banikwe bonke ukudla but benikwe ama-quantities ahambelana levulnerability yabo navana avaswera kakuru enwenxa yokuti vaya vanika ma-50 kg ikavatora ma-50 kg navana avananzela enxa yokuti vayanikwa nava ma-20 kavanikwa ma-20 navana ringavati haa ndousenze enarazeti ndousenze eforest commission hayi vakwanisa kuti vawanike lawa ama-10 kg but ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla everybody needs ukudla njengenkokheli lapha edede mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke kabanike ukudla because umuntu wonke ule njala but banikwe according to their vulnerability yokuthi lowuhlelo okungakanani but at least bonke benikwe
sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo-WFP labo-USAID zibambisane lohulumende ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla uthi khona ngapho edete kalukafiki lolu hlelo kumbe lufikile kodwa balutshwana batholayo
edete alukafiki njengoba ngiiiro ekuthathiseni ukuthi ngukhansela wendawo yedete nxa ukuthi world food program ingabe ingafitha edete obviously kuya kumele ukuthi ufoziwe bazabonana nokhansela even nabanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo-local authority ethi bo-CEO and eventually they end up talking to the person okuodiyangkona njengokhansela edete abakafiki yisaid ayikafiki le-program yezokudla yisaid siyabahlangana nje emhlanganweni wekanselaeminye imihlangano esiyingenayo banamanye ama-programs but angaso okulethi ukudla ebantwini
udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe amadamu asesitsha lapho abantu ekade besikha khona emifuleni akusela manzi ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi khona ngapho kunjani
edete manje kuwezi kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga edete bayahamba lawo imango emincane but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu but iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini aya emakhulu umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini eze ephenduke ntambama kule ndlovu ezihambayo kule zilwane ezihambayo indaba yamanzi edete serious water crisis, very serious one.